endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazulawa elwela imfuleko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona bona nxali antaona lalikhulula libiseleni libophele sikalikhulula thina. Uma ngathi ngumuntu ongakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lakuphenya imphefumulo yalahleka abanye balimala. So usubona ukuthi vele sokukhulunywa nama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vela akusayenzi ukuthi kulokukhuluma ngokuthi salilwela salilwela. So kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi bona mina thina ngingezani ukuthi wa reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sikhambelane nomumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi bona abantu bonke bayazenda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikho bona thina ngathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiparticipate kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi silona kwa-embracing the young ukuthi lake ngingene kuleadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sesizelathi njengebadlayela ezame phela
ye kodwa-ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajongo
kwenye indawo ngalobo njalo sibili kodwa kwenye indawo yikho bona kengitshile ukuthi ngama-different ideological perspective asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu benebandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona abantu badlenxela lelo uzabona ungasinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayalelokhu ekhona njalo kumise khonoko okhuluma ngako ukuquluza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe.
Ye kodwa bangaguqula yini izenzo bolabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazweni athiyeneyo.
Yikho phela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula linalodwa abantu bagcina benjani belikhibizele phansi. Yikho thina ubona njengebandla elibusayo lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona. Yikho bona sesile nto leyo i-elders council ukuthi abahlale laphana besibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulusha olukhona.